So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 7 kumpalakazi 2022. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili. Amalunga e-TRIPC awedale lephalamende aqhube umhlangano lomkhokheli waleli bandla uMnumzana Nelson Chamisa izolo bekhulumisana ngokuthi kungani ethethe ama $40,000 awaphiwa nguhulumende. Namhla khona leli bandla lizakwenza umhlangano lentathe lezindaba lichasisela uZulu ngalolu daba. Ibandla lemthwakazi Republic Party likhala ngokuthi livinjwe ukwenza umhlangano walo yinduna yemzimuni eGwanda namuhla lanxa nje beliphiwe imvumo ngamapholisa. Kwezemidlalo, iMorocco isingenile kuma-quarter finals awe World Cup ngemva kokunqoba iSpain. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Siqale ngeziphuthumayo zakhona pha eMelika. Ibandla elibusayo elamademokrats yilo elinqobe kukhetho lokudinga usenetha wesigaba seGeorgia kukhetho olwenziwe izolo. Obephethe isikhundla lesi usenetha Raphael Warnock unqobe uMnumzana Herschel Walker owebandla lamaRepublicans. Ababili laba banqikilene kukhetho lwama-midterm elections olwenziwe ngolwezi kodwa bonke behluleka ukufikisa amavoti afunwa ngumthetho. Lokho kudale ukuthi kuyiwe kukhetho lwesibili lolu olokubehlukanisa olwe-runoff. Ukunqoba kwama-Democrats kutsho ukuthi azaqhubeka elawula idale le-Senate njalo selamalunga angamachumi amahlanu lanye 51. Kuthi ama-Republicans wona alamalunga angamachumi amane lasishiya kalolunye 49. Ama-Republicans yiwo alawula idale laphansi ele House of Representatives. Ibandla le-TRIPC lithi lizakwenza umhlangano lentathe lezindaba namuhla lapho elizachasisela khona uZulu mayelana ngokuphiwa kwamalunga alo edale lephalamende imali engena kuzinkulungwane ezingamakhulu amane zamadola aseMelika i-$40,000 ilunga ngalinye nguhulumende khona okucunule abantu abanengi. Lo mhlangano uza kwenzelwa eBronte Hotel eHarare. Umhlangano lo ulandela omunye oqhutshwe phakathi komkhokheli we-TRIPC uMnumzana Nelson Chamisa lamalunga ePhalamende la izolo lapho okuhlafunwe khona lolu daba kabanzi. UChamisa eveza insolo yakhe njalo amalunga ePhalamende lawo emchasisela ukuthi kungani eyithethe limali. Limali yaphiwa amalunga wonke ePhalamende okugoqela awe-TRIPC, awe-MDCT kanye lawe-ZANU-PF. Uhulumende uthi limali yizikwelete zokuncedisa amalunga ePhalamende ukuthenga izindlu zokuhlala. Amalunga la athatha limali azithulela zwi udaba lolu lwaze lwachaywa zintatheli zindaba. Abaphathintambo bakahulumende bona baphiwa ingxenye yesigidi ngamunye i-$500,000 kwathi abasekeli babo bathola inkulungwane ezingamakhulu amathathu $300,000. uhulumende usolwa kakhulu ngabanengi abathi udlalise imali ebingaphathisa ilizwe kundaba zokutholisa uzulu amagesiyane leyo lokunye okuchiyeneyo. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Mqondoba Nzimagonya.
Okukhona lapha ukuthi qinisekile ukuthi nxa ulilunga leparlamente kumele ukuthi uyemela izifiso zabantu abayibona abakukhethileyo ukuthi uye kuba lilunga eparlamente. Njalo siyakwazi ukuthi ulilunga leparlamente okumqoka kuwe ukuthi ube kwazi ukuthi ulebandla eliyilona elikufake ebantwini ukuthi ube yi-candidate. So kulezifiso zabantu, kulezifiso zebandla. Akuthandabuzeki njalo akusinto esingatshona siphikisana ngayo ukuthi izifiso zabantu kumele ukuthi zenzeke, njalo kumele zenziwe. Nguwe wena muntu okhethwe yibo labo bantu ukuthi uyebamela eParliament. Kodwa ke engingakuboniyo Nkomo ukuthi ukwamukela imali le abayiphiwe uhulumende ukuthi ukuziveza njani njengokwehluleka kwabo ukumela izifiso zabantu. Ngoba angikholi ukuthi akhona amalunga eParliament avotelwa ngabantu, abantu bebatshela ukuthi lingafika eParliament lingathathi imali elizayiphiwa ngugovernment, lingathathi imali kumbe ngamaloni elizaphiwa nguhulumende. Ngoba ukhumbule phela Nkomo ukuthi lapha okwakuqala vele amalunga wona leParliament ngabantu abaphila ngayo leyo parliament, ngabantu abangena kupolitics vele emdabu kwabo iningi labo lidinga yona leyo mali. So ithuba libe khona ukuthi bemeleke ibandla lonelo abalibeleyo ukuthi beyingene eParliament. So nxa sebephiwa amaloni nguhulumende beyomukela, angiboni ukuthi kuhle ukuthi bese sibasola ngoba lilungelo labo njengamalunga eParliament.
Uchamisa uyawasola amalunga ebandla lakhe athatha imali. Singabona kusiba lokudabukana phakathi yini phakathi kwakhe yena uchamisa lama MPs akhe.
Angiboni Nkomo ukuthi kungagcina kusiba lokudabukana phakathi kukaChamisa lama MPs akhe. Okukhona njalo okusobala ukuthi kungaba lokwehlukana kwemibono. Ngoba ukhumbula ukuthi laye uChamisa lubala kuthi ukhona eParliament eqinisweni imali nale lubala kuthiwa uyemukele. So nxa kuyukuthi bengafuna ukuthi amalunga akhe emukele imali evela kuhulumende, isikweleti sona sabasiphiwayo njengamalunga eParliament besiphiwa nguhulumende, nxa uChamisa engafuna ukuthi abalunga akhe esemukele, hayi akula problem, kabanike yena the equivalence of 40,000 naleyo. Ngoba osikwaziyo ukuthi uChamisa lapha khona uyasutha njalo uyathola imali, uthola imali ukudlula i-40,000 naleyo ephiwa ama MPs wonala or ebolekwe ama MPs wonala uhulumende. So angiboni ukuthi kungaba nokuqhekezeka kwayo kwalibandla likaChamisa ngesizathu sokuthi uhulumende useboleke amalunga eParliament akhe imali, lawo malunga eParliament lawo ayemukela leyo mali. Okukhona Nkomo yilokho, kufuze ukuthi sihlolisise sikhangelisise ngelihle elijulileyo ukuthi kanti imali yonale indlela uhulumende ayiboleka ngayo amalunga eParliament kusemthethweni na. Nxa kuyukuthi kweboleka amalunga eParliament imali ngendlela uhulumende akwenza ngayo kungikho emthethweni, yikho lapho kumele ukuthi abantu abavotayo behlokome khona. Yikho kumele ukuthi inkokheli zamabandla ezinjengoChamisa zihlokome khona. Kodwa nxa kuyukuthi uhulumende into ayenzayo wenza into esemthethweni, hayi okunye mbona ngani yikuswela nje ukujula komcabango, abantu sebeswela nje bechaya amakhanda ngento engelamsebenzi.
Umnumzana Mqondoba Nzimagonya uhlaziya ezombusazwe. Ubexoxa le Studio 7 ekwele Bilithane. Umhlangano obuhlaziya udaba lwegugurawundi osungulwe kuthangi wagqitshwa izolo uthethe izinqumo ezigoqela esokuthi kumele kuhlelwe ilanga lokukhumbula abantu ababulawa yilumbuqazwe iminyaka ngomnyaka, i-Memorial Day, njalo kube le museum echaya imininingwane ngalesi sehlakalo. umhlangano lo unqume njalo ukuthi uhulumende kumele acace ukuthi waphathe kanjani ekubulaweni kwabantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili i-20,000 ezigabeni zeMatabeleland zombili kanye lase Midlands. Lombuthano ubuqoqwe inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance imanyene le Public Policy and Research Institute of Zimbabwe. Usithandekile Mhlanga we Studio 7 uxoxelo omunye wabaphatheke kulomhlangano ongumqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo kaZulu ibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Okunye kwangkhona okukhulunyiweyo ukuthi kuqakathekile ukuthi kubanjwe imhlangano hayi eMatabeleland kuphela kumbe enkabazo kodwa abantu bemasingo kuqakathekile ukuthi bebekwazi ukuthi kanti kuyini okwenzakalayo. Kuqakathekile njalo ukuthi abantu befuqe ukuthi uhulumende amaqiniso wonke aphume. Kuqakathekile njalo ukuthi kuye kukhulunyiswa abantu ilizwe lonke libekwazi ukuthi kukhona okwenzakalayo okurongo njalo kuyinto wonke umuntu weZimbabwe aphathe ngakho akufuze ukuthi ebe yingxenye yakho yokudinga isisombululo sakho. Kwakukhulunywa ngokuthi kuqakathekile ukuthi kube le National Museum yeGugurahundi. Kwakukhulunywa ngokuthi kuqakathekile ukuthi kube lelanga lesikhumbuzo eliqakathekile kukhunjulwa umbhuqazwe. Kwazokhulunywa ngokuthi kuqakathekile ukuthi uma kusenziwa imikhosi enjengale kube labonozindaba bangaphandle kwelizwe i-foreign media. Kwazokhulunywa ngokuthi kuqakathekile futhi ukuthi izinhlanga aniso ezifuqa lolu daba iziphathiswe ngendlela ezishiyetshiyeneyo. Okunye okuthiwe ukuthi hayi iGugurahundi ingabe yenzakala emhlubulweni emaNdebeleni kodwa it's a national thing. Kuqakathekile ukuthi kube lezinhlelo ezingabe zisenziwa ngoba kulokhe kuhlezi kathesi umbulali ucatshe ngento yetribe, umbulali ucatshe ngokuthi kube yinto yeMatabeleland kodwa kuqakathekile ukuthi kwazakala ukuthi umbulali ngohulumeni njalo labantu bemashonalende kuqakathekile ukuthi bebe yingxenye yokulungisisa udaba lolo. Kwazokukhulunywa ngokuthi kuqakathekile ukuthi different sectors and stakeholders bebe involved like i-academia etc etc.
Ngokubona kwakho ungathi imihlangano efana lale kukhona engakufeza ukuthi udaba lweGugurahundi lulungiswe?
Imihlangano leyi ngowami umbono ngibona ngazathi iqakathekile ngoba yonke into ukuthi kuze kufike lesi sibanga yimhlangano odisenziwa njalo ukuthi kuze kube kulokhe kubuya imbono emitsha new ideas lokuthi kwenziwe njani yimhlangano. So imhlangano singaza ke sayidelela iqakathekile ukuthi manje iqakathekile ukuthi yenze izancedisa ukuthi sicine sifinde iansa.
Ubona ngani uhulumende engakuvuma lokho kungenzakala yini ukuthi kube lelanga lesikhumbuzo kube le museum nazo zonke nje izinqumo ezibethwe?
Eqinisweni kangaka ngelelanga ukuthi ekuvume nje lula njengomuntu evuma umsebenzi kodwa kufuze ukuthi abantu bempressurize esibone isizathu zokuthi ukuze kube lokuthula elizweni kube lokwakha isizwe yokuthi sikuvume ukuthi silembali zethu ezingaqondanga sisihlukumezene singabantu abamnyama ngemva kokuthatha ilizwe kodwa kade sesizama ukwakha isizwe kakatsha. Khonoko kuqakathekile ngoba it's not about looking in the past kuphela but ukuthi izizwe ezizayo zibe kwazi ukuthi never again into enjalo yenzakala. Ungakhangela amazwe njengabo Rwanda, amazwe amaningi akuvuma ukuthi hayi bantu sihlukumeze kodwa kasingaza ke sathi siyakhilizwe sichiya abanye abahlukulezi ohlukumnyeziweyo labahlukumezileyo kuyadingakala ukuthi one day bekhangelane ebusweni bethi ndoda salimazana kodwa kuyini esingakwenza ndawonye ukuze sakhe ilizwe.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhetshu likaZulu. Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi lanxa amapholisa ebeliphe imvumo yokuqhuba umhlangano walo eMzimuni Business Center esiqintini seGwanda namuhla, induna yalesisigaba uMasuku uselivimbile ngoba esithi ulo wakhe umhlangano azawenza ngesikhathi esifanayo. leli bandla lithi lokho kube isimanga kulo ngoba linduna yathi itshelwa ngomhlangano walo kayizange iphikise kumbe icho ukuthi yayihlele owayo umhlangano. Ugeina Gumede Saidi we Studio 7 uxoxelo mholi wemthwakazi umnumzana Mqondisi Moyo.
Yebo liqiniso ukuthi amapolisa abesikile ukuthi sibe le rally mhlaka 7 December 2022 eMzimuni Business Center. Njengoba sisazi ukuthi nxa ama-political parties kumele abambe inhlangano kumele anotify amapolisa. Besiwanotifyileke njalo le ncwadi le esinika imvumo siyiphethe. Kodwa-ke okusidanisileyo ukuthi sithole umbiko wokuthi induna uMasuku onguye induna yakwenelana ndawo yaseMzimuni usekhansile irali yethu.
Amapolisa ekuphe imvumo yokuqhuba umhlangano wenu liphiwe siphi sizathu ukubana sokhansile?
Ngesizathu sokuthi kusasa kusemhall lapho ekade kumele singenele khona irali yethu kulo mhlangano lwama-NGOs. Okusimangalisayo ukuthi amapolisa isikhathi esiningi nxa ezaliclear kumbe ezalinika imvumo ayaqala acheck-e enze lokho okuthiwa khona abone ukuthi akulalinye ibanga dlalezombusazwe kumbe ezinye inhlangano ezingafuni ukusebenzisa indawo yona leyo kakhulu babekhangela ukuthi oqalileyo ngubani. Thina ke njengebandla le-MRP sitholakale sile mvumo yokuthi senzele irali emva kokubana kutholakale ukuthi ngalelo langa akula abanye abantu abakhangelela ukuthi bazabe bephethe umhlangano kuleyo holo. Kuyasidanisa-ke ukuthi okwenze induna ma kuliqiniso khona lokhu ukuthi induna ithele umhlangano lama-NGOs okwenze ukuthi amapholisa esinikeleyo mvumo yena wawukhansi la umhlangano lo kuyini. Ngoba umhlangano wethu kudala ulungiselelwa susedlula inyanga abantu bebhizi bekuground begijima bekhankasa betshela abantu ukuthi kuzabe kule rali enkulu khona ngale koMzimuni.
Induna yayitsheliwe na ngalo mhlangano wenu?
Layo induna futhi engingafisa ukuthi abantu babekwazi ukuthi induna yayitsheliwe ngalo mhlangano ngoba thina nxa siqoqoda ezabelweni sifika izindawo ngezindawo siyacela oyezinduneni lakubo sobhuku sibazise ukuthi hayi ngelanga elithile sizafisa ukubamba umhlangano. Layo ke induna uMasuku yayitsheliwe ngalo mhlangano kodwa kuyasimangalisa ukuthi kuyini okwenze wamiswa umhlangano wethu.
Kubona yini elikucabangelayo njengebandla ukubana umhlangano wethu okuthiwa akusamelanga ukube khona ngelanga linebelilihleli?
Ngakwelinye icele siyacabangela ukuthi mhlawumbe njengoba izinduna zethu zonke lezi zingani ziyalawulwa iZANU-P F mhlawumbe layo kaMasuku ngenxa yeZANU-P F imkhuzile yathi akayenze kube lo munye umhlangano okwenzela ukuthi thina njengebandla leMthwakazi Republic Party singazitholi sesiwubamba lo mhlangano. Kodwa hayi asilahle imbeleko ngokufelwa, sizaqhubeka ngoba siyazi ukuthi i-terrain ye-politics yeZimbabwe ivele kayifevi ama-opposing political parties ikakhuleli njengelethe leMthwakazi Republic Party elikhuluma iqiniso. Sizaqhubeka sikhankasa njalo siclear le imhlangano lapho esiclear khona si-address abantu ngoba injongo yethu ukuthi umthwakazi wonke afinyelelwe njalo ivangeli lethu le-self-determination laziwe ngumthwakazi wonke.
Umnumzana Mqondisi Moyo ngumkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Umsakazo weStudio 7 wehlulekile ukuxhumana lenduna uMasuku ngalolu daba. Okusemaphephandabeni, iNews Day ithi kube lengxabangxoza ePhalamende amalunga alelidale aphosa achayana izolo phezu kwamazwi omkhokheli webandla le-TRIPC umnumzana Nelson Chamisa. Yena uchodoze amalunga amukele ama-$40,000 awaphiwe nguhulumende. IZim Live ithi uproducer wabaculi bedancehall uLevels ogama lakhe lokuzalwa nguTafazwa kaZimwe ukhululwe ngemali yesibambiso izolo engena kunkulungwane ezingamakhulu amabili zamadola eZimbabwe, i-20,000 Zimbabwe dollars. ULevels ubotshwe ngempelasonto esetheswa icala lokudlwengula owayeyintombi yakhe oyindodakazi wake waba ngumphathintambo wezempilakahle umnumzana Obadiah Moyo. soku isikhathi sembiko yenu.
Salibonani zihlobo, salibonani bangani. Mwabona yini nobe ngizuma, mwabona yini nobaziyali. Ngungwenya lo okhulumayo usamangwe usibaba kama twins eChibila eBinga. Bakithi siyaqhuquzela ukuthi ingabe igovernment yakithi ingasizwela bakithi isenzele imisebenzi eZimbabwe kuhlaliseke bakithi imisebenzi kumbe ukusebenzela out kwamazwe asiyonto elungileyo imisebenzi esiyabe siyenza masingaphandle kwamazwe bakithi ayinandanga imilimo nje tuli kubeleka tingatulanze amanyika desimilimo ilikabodi ndiwambulana mndiri kunyika yeBotswana kuhaburona tachiri chivotu ikubelekera kunzenyika kuri kuti jaya nga wasiya ivana ikwamunyaka ngotaboni vana ngautali kuyanda but ngamboke chimo chemali so ezinzinto bakithi azisiphathi kahle sithandazela ukuthi ngabe uNkulunkulu engangenela akumnandanga bakithi kusenzela ngaphandle kwamazwe uyabushiye izimuli ekhaya imizi icine isixega ngenxa yokuhlalelana kachana so bakithi siyacela ke bantu bakithi abahle ingabe ilizwe lethu lingaba right uNkulunkulu angenele sihlale duze nezimuli zethu so ngokunjalo ke ngikhuthaza amayouth bonke ndikusungiliza amayouth bonse either uliwe ZANU-PF uliwe MDC uliwe CCC atuka register benzuma to vote maybe kwali kunoti chitira obot nzitirokolira bakithi kuti inyika yesu ngibwede kunormal tinake bakithi kuthiwa singama born free obu born free bakhona asikuboni ngasiloke sidubeka sisemazweni abanye sizama ukubamba lapha lalapha abanye bayachiswa ngezindawo ngezindawo abanye kwenziwa njani no ay kubuhlungu kakhulu lokhu bakithi ingabe ihurumende ingezwa izikhalo zethu ilizwe lethu libe right.
Salibonani, salibonani bantu baka studio 7 ninjani? Ay mangi-right bantu baka studio 7 ngimcele amarekhodi phela naye khulu kume awu ngizizwe ngikhuluma khonale e-America ngiyacela awu bantu baka studio 7 ngakusho kokuqala bengicela ukuphendula lo baba ngazo ukukhuluma last week ukuthi khona abantu be-imarapi abaqoqeka ngamakhanda yena kuyena ongaqoqekanga emakhanda uqoqekile ekhanda yena aqoqekanga mntu omdala ekhanda uyazibonti nje awuqoqekanga manje bheka abantu banikezwa aboma 40,000 yesidola utholeni wena utholeni ulandela labo ZANU-P F labo CCC ungasemathebelele nto utholeni bakukhipha ukuza abontu wena ongaqoqekanga ayiwona umhlolo nalo mdala ungaka kodwa wena ongaqoqekanga abantu banikeza imali omtholeni batholile 40,000 wena ulamix uyohlala unjalo ulambile nje ukukhamisile ngiyabonga abantu bakasuji 7 babhayi
ngilibingelele lonke basakazi nabalaleli be-studio 7 mina ngiphilile ngibe sengithi ubuza kancane kumbe into ukufaka umbono lana mina into engimangazayo ukuthi eZimbabwe akunagetsi amagetsi asinawo lana eZimbabwe eCaribe bathi akunamanzi kungenamanzi kanjalo kweli ngicele amanzi akhona eZambia eceleni laseZambia amagetsi akhona kuyafunctiona kahle kusebenza kahle ngapha kuthweka kule kambe ukuthi akunasisoso esenziwayo nje khonapha mani ibhekile nje libona njengami nasembona athi ZANU-P F ikhona into abayenzayo ukuthi amanzi engangeni khonapho bavale ukuthi amanzi ahambe ngecele angazi ukuthi lina likubona nje izulu liyanda kodwa izinto ziyacinywa kuthiwa kunamanzi kuswelakala amanzi izulu lisina kwenicele amanzi akhona angazi kumbe engxenye sebasangishiyeni wafuthi ogawule khona ngale eCaribe ayinike ninisize shiyemu ngiyacela uthulani Ndlovu enkaye kosikhubokhubo lo okhulumayo.
Sarubonani, sarubonani basakazi kuyo yonke nje indawo undaba okhulumayo leyo ngike ngihambe phezu kwalolu daba nami olombhuqazwe mina ngicabanga ukuthi kona kona umuntu obulela omunye umuntu engabuya ezokuxolisa athi ngiyaxolisa ngicike ukuthi sikhulumisane ngale ndaba yena uma ubulala ebuye ethi sikhulume uma ubulala yikho into ongayikhuluma noma ubulala kube mhlambe kubuya ngoba lapha ngamaphathi lawo lo ngozano lo uzano ngumnanga kwa labantu bakhe bebuye bethi ake sikhulume ngale ndaba yokuthi silibulele sibulela abafoweni busho ukuthi siyakhuluma kube mhlambe kuza izaphu ithi ngoba labantu basimoshela ake sizame ukukhulumisana thina sodwa sibone ukuthi siyenzani ngalokho lapha abalimaze khona ebantwini laba abakuma-wheelchair ababalimazileyo asiboneni thina njengesizwe sakithi ngapho ukuthi siyenzane ngabo laba bantu hhayi bona bebuye bethi sikhulume yini esiyikhuluma labo labo yini okufanele sikukhulume ayikho into engayilungisi umuntu vele akabhadaleki uma sombulele
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, ungasithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Kwezemidlalo iMorocco ijabulise abalandeli benguqu abanengi eAfrika izolo ngokungena kuma-quarter finals emidlalo yeFIFA World Cup ngemva kokunqoba iSpain nge-3-0. Umdlalo lo ubuphele zingutshikilo bhanqa 0-0 kwasokuyiwa kumbekwa yama-penalty shootouts. IPortugal yona ibhaxabule iSwitzerland nge-6-1. IMorocco ilolodwa ilizwe leAfrika elifike kuma-quarter finals njalo selizabhuqana lePortugal ngomgqibelo. Ngosuku lunye iEngland izadibana leFrance. Ngolwesihlanu khona iCroatia izadlala leBrazil kuthi iArgentina inqikilane leNetherlands. Sixoxelo landela lemidlalo njalo eyintatheli zindaba uSimbarashe Nembaware.
Hayi okwenze iMorocco kuyajabulisa kakhulu kubonisa ukuthi ke iAfrika yelayo iyenelisa ukubomba amaqembu angakhompitha lamanye amazwe aziwayo ngezenguqu nxa sikhangela iSpain ilizwe elodumo kakhulu ngezenguqu lezi balo mdlalo wabo ababiza tikitaka wenguqu ukuthi ke benelisa ukudlala ibhola belicontrola linabanye lingela ukulithinta ngabona ukuthi iSpain ibhola abalidlalayo ngama 80% possession bayagcina ibhora okwesigaba esingaka ukuthi ke enye iteam ithola nje ixoshanisa umoya but nansi ke iMorocco yenelisa kunzima kunjalo yanqoba loba nje inqobe ngama-penalty at least ujabulela ukuthi inqobile but lakho singalulazi ama-penalty ama-penalty into enzima zananzela ukuthi khona ke iGhana yapha ama-penalty yehluleka okwaba ngathi icine idliwe yaphuma kucompetition izolo sibone iJapan iphuma ngokuhlule ukukhapha ama-penalty but nasi iMorocco ikwenzile kuyajabulisa njalo sibonge ukuthi ke kule qembu nxa sisiya phambili ngale tournament siyaqhubeka sililandela njengama-Africans.
Iwaphi amaqembu obona engena kuma-semifinals kanti lalo elizaphakamisa linkezo ubona kuyiliphi?
Ngendlela amaqembu la adlala ngakho kunzima ukuthi ke yiphi engafika ku-final but ngendlela adlala ngayo amathimu la akuluhlu lwesandla sokudla kulabo France labo England mhlawumbe iPortugal ngendlela edlala ngayo nxa bengadlalisanga uRonaldo abadlala ibhora elimnandi ibhora lesiqubu kakhulu balabadlala abaleminyaka emncane basebancane bafuna bakhona so bafuna lokubonisa umhlaba ukuthi bona abangcono so nxa bengadlalisanga uRonaldo iPortugal engaya phambili sivile kodwa ke uhlupha ukuthi ihlangana leMorocco emalangeni so lapha kunzima and then kule France leEngland unfortunately okulusiza ukuthi ke eyodwa yazo yemeli yephambili zona zihlala zonke ngeFriday but ke iFrance ilo Kylian Mbappe olesiqubu esimangalisayo iFrance.
USimbarashe Nembaware intatheli zindaba elandela imidlalo yeFIFA Soccer World Cup. Kwanele likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-6:30, 7:30 rather than tambama. Asipheni sonke kweze kuseni njalo kusasa mwafast 6 yimi untungamilinkomo lichone kuhle.